So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela uhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo lwezindaba ngolimi lwesiNdebele olamukela ngenjabulo enkulu ngu-Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rishi Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonana ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rishi Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonana ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe langokucelebezelwa ezokuthi kwenzakale kulolu khetho. AbeZimbabwe laba bathi badinga ukuthi bathole ukuthi eBrithani yona inganceda njani kulolu daba. Sibe lethuba lokuxoxa loMnumzana Panyika Karimanzira, omunye wabaqoqwe uhlelo lokuhambisa lesi sicelo sepetition kuhulumende weBrithani.
Izolo ngoLwesihlanu mhla ka-15 September 2023, thina ezinye izizalwane zeZimbabwe sihambile emahofisini kahulumende weBrithani e 10 Downing Street eLondon. Sisiyamnikeza ugwalo lwethu lokukhonona ngokuhanjiswa okwayenzwa ukhetho lweZimbabwe oludlulileyo. Sibe simchasisela ngokuthi yini engahambanga kuhle, kubalisela i-delimination yama constituency, i-voters roll ibingamanga kuhle, njalo ama ayinikwanga abantu ngesikhathi, ama ballot papers aprintwa okungekho emthethweni, amanye ama police stations avulwanga ngesikhathi, wabotshwa abantu labanye abantu ababe bengabantu ababe befuna ukubona ukuthi ukhetho luhanjiswa njani, njalo labanye abantu ababe botshwa lakathesi lokho bebotshwa ngendaba yesihambelana ngokhetho lolu.
Nifuna enzeni uhulumende weBrithani sibisibili?
Thina sifuna uhulumende weBrithani lamanye amazwe bangananzi imphumela yokhetho eZimbabwe, bangananzi njalo ukuthi uMnangagwa nguye umkhokheli weZimbabwe okhethwe ngabantu. Sifuna kube lokhetho olutsha oluzahanjiswa kuhle ukwenzela ukuthi abantu bakhethe ngokuthanda kwabo, hathi ngokuforswa kumbe ngokuthi khona umuntu azifake yena athi ngivotele bona bangamvotelanga.
Lo-ke bekungumnumzana Phanyika Karimanzira ongomunye wabaqoqe uhlelo lokuya kusa isicelo sokukhonona ngokungaqutshwanga kuhle kokhetho eZimbabwe. Imizamo yokuthola imibono kahulumende weZimbabwe ngalolu daba ibe liphutha, njengoba abesigodlo someli weZimbabwe bebenga Dobi ucingo kodwa isiphathamandla seZANU-PF eBhilithane umnumzana Mavaza uthi yena kayisizo zizalwane zeZimbabwe ezihambiselwe lugwalo lwesicelo kodwa ngabantu nje abasebenza labangathakazeleli umbuso ukhona eZimbabwe owakhethwa nguZulu. Ingcitshi kwezombusazwe zithi inyathelo lokubotshwa kwabameli be-CCC namakhansili yindlela yokuzondisa abebandla eliphikisayo ukuze bahlamukele uhulumende bagangadwe ngamandla bahle baqedwe ibandla elibusayo. Lokhu kuza ngesikhathi abamalunga e-CCC abagoqela umeli weTshabalala edalela ephalamende umnumzana Gifties Ostalo Siziba lomsekeli kameya wedolobho leHarare uNkosikazi Khuzai Katsombe bebotshiwe kuyonale iviki. Kuza njalo lapho umeli weSouthern uNkosazana Maureen Kalemaunga laye ebotshiwe wakhululwa esetheswa icala lokubulala umuntu. Ingcitshi zicubungula izombusazwe zithi lawa ngamanga njalo ngamaqhinga kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba behlasele ibandla le-CCC.
Ya siyabona ke ukuthi iZANU-PF party ibhizi ukubopha ama MPs e-CCC. I-agenda yeZANU-PF ngeyokufuna ukudiliza i-CCC ibamba ama MPs ibafaka ejele ngoba yona iZANU-PF ifuna ukubusa yodwa oro ifuna ama MPs amaningi abe eZANU-PF and especially Kobulawayo iZANU-PF ayininanga noma nomuntu omnye onke ama MPs avotele TCC i opposition part of Zimbabwe so iZANU-PF inomsindo nalokho. That's why selibona iZANU-PF ibamba bo Ostalos then ibavalela ejele ngoba ifuna ukuthi yona ibe nesikhundla Kobulawayo. So izazama namandla ukuthi ithathe ama MPs uKobulawayo e-CCC ukuthi iwafake ejele. Mayibafaka ejele ama MPs lawo izathatha ithuba oro ichance yokuthi yona ikwazi ukukontesta ithathe isikhundla Kobulawayo. And akusiyethu silokho ngoba yiyo ndlela yokubusa kuka Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa wadilisa iZAP, umnangagwa wadilisa iparty ika Edgar Tekere, umnangagwa wadilisa iMDC ika Morgan Tsvangirai. So umnangagwa umsebenzi wakhe ngokudestroya ama opposing party in Zimbabwe. Akafuna ukubona any opposition izoba iparticipator oro izoba inamandla oro izoba ikankasa. Inde umnangagwa iagenda yakhe ngekushiya iZANU-PF iyodwa apha eZimbabwe kungela in opposition.
Lokhu kuphinde kwagcizelelwa ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC yena othi kusobala ukubana umongameli Mnangagwa ufuna ukubhidliza i-CCC.
Yebo, kuliqiniso sayibona imizamo kababa uMnangagwa umnumzana uMnangagwa yokuzama ukuwethusela nokusayelensa abantu bethu kakhulu amalunga ephalamende lekhansili uzama ngemizamo yonke sibili ukuthi abahlukulu zabethusele bengakwanisi ukuyakhuluma into kumele bazikhulume emakhansilini lephalamende ikakhulu iphalamende lapho Mr. Mnangagwa azama uku-amenda isinqumo somthetho esingathi ngesithiwa yi-constitution ukuze abe lokhu ebusa okungaphandle kwe-two terms aziphiwa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela namhla wavuka imvula,
lamlela ndwandwe,
izifuyo esiqintini seGwanda South eMathebeleland South zibikwa sezikhotha inhlabathi kungenxa yokutshabalala kwamadlelo kanye lokuma kwamanzi emadamini alindawo. Ose uchiye inengi labafuyi lidlela evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi zaseGohole zithi isimo siqhubeka sisiba sibi kakhulu emangweni wabo. okufakazwe ngumnumzana Victor Spanda kuwa 17 eKwanda South othibala ukufelwa izifuyo eziningi ikakhulu inkomo.
Isimo sibi kakhulu ngoba lugwadula okulamanzi ukudla sokuphelile vele zikhutha inhlabathi. Ngikhuluma nginje kwezindawo eziqalile ukuwa kakhulu eGwanda South okuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi njengoba kunguSeptember khuluma kunje lapho kuyafika khona uDisemba, hhayi isimo asikho sihle eqinisweni. Isomiso lugwadula ekomile komo nje sokungamathambo, hhayi akusela lutho. Uyazibonela nje kuphela ukuthi ngumonakalo wodwa lonyaka sophelelwa izifuyo.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngesinye nzalo yesakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo.
Ziyalama nothi inkomo kuphela lembuzi, hhayi vele into yonke akusamanga kuqonda la. Kusela kudla, akusela tshana, kusenani vele inkomo sezicakile, ezinye ziyawa lembuzi. Wabona okuhlungu kakhulu embuzini lapha, imbuzi ziyaphunza, ziyaphunza, akula kudla. Wabona laba abantu abafana labo kulinda inkomo bahamba nazo emapulazini, emapulazini kungcono sisi. But nxa uke la mfana vele izitshola zibhoda khona vele akudla ingazani kuthanyeliwe egangeni la. Shola zibhoda emasimini sezaqeda utshani vele, hayi into yakhona kayikho right.
Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe uthi bekuza kuba ngcono ngabe idamu lethuli manyange selakhiwa phela ngoba inkomo sezinatha amanzi alo daka. Idamu leli lama kwakhiwa ngenxa yokusilela kwemali nanxa nje uhulumende wayethembise ukuthi kusephela umnyaka liyabe seliphelile.
Nxa zilamba kodwa amanzi ahlanzekile yakhona uzathola ukuthi le mikhuhlane eminye ehlasela izifuyo izamlutshwane, kodwa ngenxa yokuthi kathesi ziyalamba ziye futhi zinathe amanzi alengcekeza kuyenza lazo vele zingaqini zicube zingenwe yimikhuhlane, uthole zicakile zingahlambuluki nje izifuyo. So idamu lemanyange abantu bevele ikhangelele ngamehlo abomvu ukuthi hayi liza kwakhiwa lincede kusona leso sigaba, lamhlanje hayi kuthule nje.
Umnumzana Colin Gwenga oyemarinorho ematobo uthe zabo inkomo zisaqinile ngoba benamaqhinga okuhlenga izifuyo ngesikhathi sendlala.
Asisavukeli amahlanga masiqeda ukuvuna sivula amagidi ukuthi inkomo zisifuye zihlingene zidle. Sesivala, ngikhuluma nje abantu bavalile amasimu abo bagcine ukudla kwezifuyo zabo okuthiwa zizaziqhuba kuze kufike esikhathini sokuthi izulu line.
Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi ezifuyo, izakhamizi ematshetsheni eGwanda North sezihamba imango emide ukuyadinga amanzi okunatha. Kuthi ukhansila kaward 1 umnumzana Stanford Nkala,
abantu sebehamba imango emide kwamanye amavillages besiya lapho kuyabe kulamanzi khona either emadamu kumbe esikotshi ezibamba amanzi, ngoba indawo ethi nxa sisiyananzelela yindawo ewome kakhulu ukuthi ayizikotshi zakhona ziyatsha azifana nlakwezindlu.
Umnumzana Atishke Mutshemwa ingcwethi yezifuyo kugatsha lukahulumende olwe-agritex uthi lanxa kungakabi le nkomo eseziqalile ukucuba isimo sibi kakhulu ezicintini zeGwanda insiza Bedbridge Matobo lengxenye yeMangwe. Ngokunjalo uthi kuyadingeka ukuthi uZulu adingele izifuyo ukudla. Inkulungwane zenkomo zibulewe yindlala eminyakeni edlulileyo kulesi sabelo kulandela ungani ukuhle kweZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemaname eGwanda South ngingu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe, lamlela nampa wafo embula gukama.
Kwa manje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazane kuhlelo esiluphiwa nguSithandekile Mhlanga. Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami kuSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lonkosikazi Patricia Chabalala ngohlelo lwakhe lokuxoxa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho abekhokhelwa inkosi yamaNdebele ngeviki edluleyo. Kunanzwa ilanga lokuhlonipha inkosi umzilikazi.
Ye, amantombazana lawana ngamankazana angakathintwa ngitsho, angakangeni kwezemacansini lamajaha, engamankazana afundisiweyo imithetho yokuziphatha nokuzigcina. Njengoba uyazi kule nto eziningi abantwana abangamankazana kumele bafundiswe. Amankazana layinjongo yawo umthetho wawo. Xa kube mgido enjeyana njengoba kwakube mgido wona lwana kuthiwa ngumgubho, yibo abake bekhokhela amabutho, amabutho ayabe khokhela inkosi. Lapho inkosi ekhetha khona nxa ingakathathi yakhetha bathi akwazi inkosi vele iyazithethela noma nini lanini esinkini sakitho. Amantombazana lawana angamankazana alinde lokhu, kufuneka amankazana, amankazana nika intombi nto abangazazi kanjeni emacansini, sebangene emacansini balimaze amabuthi bayewaphula amaqoke bephumbe lenkosi bayithebe kuyigcatsha inkosi. Umumo wakhona yikuthi abantwana laba baqoqeke bafundiswe ukuziphatha nokuyithika baze bayindeka emendeni yabo, athathe eyintombi nto eqondile engangenanga ezintweni zonke lezi ezingasingekile.
Yiyo injongo lapha ukuthi beziphathe njengoba isiko lokuthi inkosi ikhethe lingasalandelwa. Lingakukhuthaza lokho?
Yikuthi thina singatholi ibizwe lethu ngendlela iqondileyo ngoba yimkhubo wakhona. Kodwa-ke hhayi singeke sakukhuthaza, singakukhuthaza ngoba umntwana thina mina ngokwami ngikholela ukuthi intombi kumele iziphithele lapho iyakhona.
Siyabona ukuthi kulezi insuku abanye abantwana abafikelekanga, abanye bayadlwengulwa. Kukhona okunye elikukhangeleleyo nxa likhetha intombi?
Asikhangela into eziningi kakhulu emntwaneni lo oyintombi. Vele njengalaba abadlengulayo balimeke ngaphakathi kwabo. Uyazi ukudlengula into ebuhlungu, asize sabafaka kube zezinto ngoba siyabe sesibakhubaza nxa sesikhuluma, sesibalimaza futhi lapho nxa sesikhuluma ngokuthi sikhangelele intombi nto. Kuthe nto le ukuthi ayi-virginity test okwakuthiwa bahlole. Thina lapha eZimbabwe abethu laba asikabahlole ngoba sikayimvumo leyo. Iyabonakala umntwana oyintombi nto.
Lwaqala njani lolu hlelo njalo liyathola yini zonke imfanelo zokuthi luqhubeke ngokufaneleyo?
Siyafisa ukuqhashwa ngaleli ehlelo ngoba bayarehearsa every weekend. Nxa sivalile bayarehearsa ngama-holidays sinto kokuthi siyatshona ilanga lonke bekuyini khona phana sesesitshela ukuthi siyabaphikelani siyabapha. Siyakhabela kakhulu futhi imvululo yabo yiyabe enkansileyo. Kufuneka ubuhlali bungqongqe, kufuneka imbatata zabo azakhitha ngazo, kufuneka imifisi yabo. Konke lokhu kuyadula na ukubana sithole imali bese sithuma lecebo lokuthi kuhlale asibuthole ukuthi eZimbabwe sisha abangaphandle bathumezele kakhulu abathi gule South Africa kukhona lapha sesiqalisa ukuthi dinga imali yokuthi sibathele yabomama abathenayo babafundise ukwenza ubuhlali babo bazithumele imichebe yabo ngoba ke lama athayazi njanga bazabiki mathathi ukuthi namhla sigqoka lokhu namhla sigqoka lokhu yobe kubonile ngiseli akasigqoke i-black and white bethi ngamawaka besigqoke i-black and white iye abantu embazane abunika wegoli ihlanganiso ezithize khona nabo babunika kontombazane besizayo abanye ngabantwana bakithi abakhona ngabe abazali begoli begqoke baba bahlobunye obathi akungqongqo kwabo bonke uhlali bebahle bebubuhle kakhulu besikhangela nje sinyabathi.
Kodwa lapha eZimbabwe bebengavunyelwa ukuthi behambe bengavunulanga phezulu.
Yebo, kodwa sizakukhangela isisa ukuthi silenze njani ngoba kwenzakala bona bebebuhlali ngabe ithungane kube yithembade esiwazelelaaphumazekeyolaba angazahlupha ukuthi angaphandle noma angagqokanga lutho phezulu.
Abafuna ukuphathisa ukuthi libe lempahla ezeneleyo zokusebenzisa le mali bengalithola ngaphi?
Sikhona lapha eVulindlela ofenage ihlanganiso egcina izintandane nabantwana abenhlupho ezijiyeneyo eMpopho u-ward 9 iVulindlela iphansi kwe-Gabu Primary School leKhongo i-WT Ngwenya Road. Inamba yami inombolo yami ngu-0772984376 bengangishinta khona lapho bangithola imindebe yecingo ngu-0772984376.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala olo hlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Ephuma-ke enkundleni uSithandekile kudedela kuChris Gande yena osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali itshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko. Ungathini wena ngamafitshane ne-cabinet le esibekiwe? Ubona ngani i-cabinet ezenelisa na ukususa ilizwe ebunzimeni?
Hayi, i-cabinet ikhethiwe sibili. Kodwa ke nje umuntu ngekathengela advisor singazi ukuthi ama-vice presidents la omabili bona bakubone njani ukuthi behambe lento enjengayona leyi ku-public. Ngabaqale bakukhangela bangasensa. Lapha mboni ngazani i-cabinet le ekhethiwe le uzaphinde i-reshuffle sekuswelakala ukuthi kanti yona ivele ikhangele ngaphiya ngaphi. Engabe fake abantu abatsha laphana kodwa sikababoni phela ukuthi khona bona ba-capable okungakanani. Okuqakathekileyo kasilobizo but okuqakathekileyo its capabilities ekukhokheleni la. Njalo nxa unanzelela kakhulu very monitoring closely not even one laphana abaziyo ngema-ends and objectives of armed struggle. Lapha nxa kufakwa i-cabinet kayifakwa i-cabinet sikhangele ukuthi kuyini okwasisu saya ezindlini saya empini yikho okuqakathekileyo so that even nxa kusasa kusiba le-opposition i-opposition leyo ihambe endleleni yona leyo esiyabe siyikhangele akula lutho so khonokuyana kumele kunanzelelwe kakhulu asazi ke sizayicela sivuthiwe ekani sibone ukubotshwa kwazinkomo lezi ukuthi zidose okungakanani zizayiqeda insimo yini yikho okuqakathekileyo ngibona ngazani ngaleyo ndlela singakuphatha ngaleyo ndlela kuza sihambela kuhle
manje ngokubona kwakho ubona ngani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni wemandebeleni labo bekhala kumana hayi kungani ubengabhekanga khonale ungathini nalo
hayi akuboneni kwami mina ngibona ngikhatshana ngoba laba bahluzile bakubonelela ukuthi khona lokhu kwabakwenzileyo kuqondile angilampikiso kukho kansoli but for the country to prosper bekudingakala lapho ukuthi khona ngawuthethe ku-opposition we've got abantu abafriye njengoba uwelshman ncubo tentayo obithi even to recall upriscilla labantu bebuye bendlela ku-cabinet bakhona bakhona sibili ukuzanup f khona laphana labo ngabakhethiwe but ungasikhangela ngokuhonona kwabantu bemathebeleleni kuregion leyo kubafithenta kambe kobulawayo khona lapha behlulekile nje ukukhetha njengoba lo yedwa ngemva kokwasebenza kongako okwenziwa ngumthuli ncube ababonanga abantu mehluko so bengakhali lokho ngitsho sibili bengakhali kuphela nje i-depth yabantu abayibo bemathebeleleni abangenile laphana if you look at ubulawayo kulo yena umthuli ncube and no one else woko mangaliso labana bemathsawu but should have brought back lokhu zenu lokhu u-operating ngofu ngababalethile lapha kuba lesithunzi ephalamenti lanxa kulama debate abesenziwa kulabo bonke laba abanye abantu labo embabonayo la it is about service delivery and to protect the aims and objectives of the armed struggle akukhulunywe kakhulu ngakhona lokho ephalamenti singaphuma emgogodleni wona lokho ngoba kucina vele sokungesela into okuthiwa yi-liberation movement lona ilizwe sivele silikhangelisa ngaphi liya ngaphi ngibona ngazane ngawuxubanisile laphana upresident umkhokheli welizwe ngawuxubanisile wathatha ku-opposition wabeka khona laphana wazithulela nje wazihambela nje sezabona labo ukuthi labo badeliva njani kuyapho kungasikho ukwakha i-government of national unity but kuyapho kuwakha isizwe sifuna intuthuko i-cabinet ibe nohlonzi yikho sebe sukudinga lokho so kathi esingakhangela khona ngani ku-education lokuthiwa nguthini hayi ukuthi kanye imazi lwana angingeza ke ngikhulume kakhulu ngaye angimazi lo okhona lo primary and secondary ku-education but above all iZimbabwe labantu abasebenzayo njalo abakhaliphileyo bafundile sesikhangela ke-deliveries eza kwenziwa ibona laba njenge-service delivery kodwa ngakuhlanganisiwe nje ukubona kwami nje senzela lakho kube lokuthula njengoba belokho be-dispute ukuthi ama-election atshontshwa yelokho lalokho this and that kodwa bekhona bese-parliament bafakwe labo kuma-cabinet khona laphana sibotshwe esikhambeni sesisebenza sithole okungasisiza ngiyabonga
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko engisixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilahle
abasanda kwesixhomasi ngumsakazo we-Studio 7 eye Voice of America kwezemidlalo umqeqeshi we-Highlanders uBaltimore Brito uthi useselalo ithemba lokuba iqembu lakhe lizabuyela phezu kwengalane yemhlomelo yeCastle Lager Premier Soccer League lapho elikhitshwe khona ngemva kokunqotshwa emidlalweni yembalwa edluleyo kubika uJoseph Ntshantshe
Iqembu lelendazimotshwe emidlalo lemithathu elidlale kumaviki amathathu adluleyo okudale ukuba liphucwe indawo yokuqala engalanini yemiklomelo ngemva kwesikhathi eside kuyilo ebelilokhu elikhokhela. Loba kunjalo, umqeqeshi walo uBaltimore Brito uthi ulethemba lokuba lesi simo sizaguquka kusasa lapho abazemukela khona iqembu leyada emagumeni koBulawayo.
Sinqotshwe kumdlalo emithathu ilandelana, njalo ngabanjalo kusuka kuyethusa abantu lanxa iqembu linqotshwe kaningi, kodwa lokhu kwesenzakala imidlalo ingalandelani. Siyabathemba kodwa abafana bethu ukuba bazalungisisa, njalo sikhangelele ukuba bazibophe ziqine kusukela ngesonto kusiya phambili.
Iqembu le-Islanders lemiklomelo ngamashumi amane lowodwa 41 phambilini kokunqotshwa kumidlalo edlule. Iqembu le-Islanders like lakhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane. Umgadlo leli qembu elishama farasi uthi kuvele kuyatholakala ala ungadlali kuhle ebholeni, kodwa bona njengabadlali abasenze balahle imbeleko ngokufelwa.
Ivele ama players abesikwazi ukuthi ibhola le 3 manje win draws wakhathesi lokubili fari so ngithi manje isale sina stadium isize kuzabuye.
Imidlalo edlalwe namhla esigabeni seKasilaga Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leBulawayo Chiefs linqobele Dynamos nge-2-1 ngaseBarber Fields. IKrenton Bullets inqotshwe nge-1 kanyayi Wange ngaseNyamunga. IHerentals inqobe iBlack Rhinos nge-2 kanya ngaseMandava. Ingezi Platinum ibhaxabule iGreen Fuel nge-3 kanya ngaseBaobab. Ukuthi iManyika Diamonds itshaye iZPC Kariba nge-2 kanya ngaseKipo. Emidlalweni yakusasa ngensonto, iqembu leCapes United lizadibana leChicken Inn ngaseBata. Iqembu leTriangle lizemukela leFC Platinum ngasekipo, kuthi iqembu leSimbabwe lizanqikelana leSheshamu ngaseBaobab. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe eleManzamnyama Sounds. Lo mculi udabuka eTsholotsho kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu-ke ixoxa loNtungameli Nkomo.
Ngibingelele kubalandeli nakubafowethu nakubangane nakuyihlobo nakubathandi abazomiphulo nje jikelele umhlaba wonkana nje ukhona ongaka Zimbabwe, Botswana, South Africa, Swaziland, Mozambique naphesheya. Mphakamisa istudio sakithi Studio 7 studio kuyisona esisivezayo. Ngibonga kisho kakhulu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala kimi, bengithanda ukuthengisa mina amathupha ezandleni zami. Inamba zami +27 766 977 326. Ngaziphinda +27 766 977 326 +27 84 83 91 333 +27 84 83 91 333 Ngitholakala eSouth Africa.
Ubachiyela waphamazi abalandeli.
Isicelo enginaso ngingumazolo, ngiculela imanzi amnyama loxhaso oluvela kubo. Asiphakamiseni umculo wakithi, siphakamiseni lwethu nyawo.
Come on, 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 come on
Nilete mbali ukolisile umculo ka Christopher Ncube eleqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, uPraxedes Jeremiah.